Soko izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 12 kuNcwabakazi 2021 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina ngiboni kungumbono oqondileyo lokhu ukuthi khona ichechi ivulwe bese kuvunyelwa kuphela abahlatshiweyo ivaccine.
Abanye abezinkonzo bathi liyabandlulula inyathelo likahulumende elokuthi labo asebehlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili yibo kuphela asebengavula amasonto bakhonze mathupha.
Sukulo International Youth Day luqakatheke kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi ama-youth akhumbulekile njalo ahloniphekile. Speciali awe Afrika jikelele.
Abantu beZimbabwe bamanyane labo sowabo emazweni womhlaba ekunanzeni usuku lweInternational Youth Day. Abachayeli bamakhombi asebenza ephansi kwenkampani yeZubco babikwa sebebuyelile emsebenzini. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abanye abezinkonzo sebesole kakhulu inyathelo likahulumende elokuthi amakholwa ahlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili yiwo kuphela asengaya emacaweni mathupha. Abezinkonzo laba bathi inyathelo leli lilobandlululo kanti njalo akula muntu omele abanje ngamandla ukuthi ahlatshwe lijekiseni. Uhulumende wazise ngokuvalwa kwamasonto lokhu izolo. Amapolisa wona axwayise namuhla ukuthi abafundisi abazavumela abazalwane abahlatshwe ijekiseni eyodwa kumbe abalokhe bengakahlatshwa ukungena emacaweni bazabotshwa. Kubika intathelisindaba yethu uMavis Gama.
Izolo kusihlwa umphathi ntambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwangwa uveze ukuba kuvunyelenwe emhlanganweni wedale labaphathi ntambo ukuba bavunyelwe abafuna kuyakhonza emacaweni kodwa kube ngabahlatshwe amajekiseni omabili lanxa engabethanga inani labavunyelwayo ukubuthana.
All Ministry of Health and Childcare.
Kumele zilandele zonke iziqondiso zikahulumende leWHO. Abazotholakala bengazilandeli lezo ziqondiso bazobotshwa ukubalisela layo inkokheli yamabandla.
Will be arrested, including the leaders of church.
Kodwa amakholwa amabandla achiyeneyo abanjengonkosikazi Patience Ngwenya wakobulawayo bayalisola leli nyathelo.
Mina ngiboni kungumbono oqondileyo. Abantu ngabe sesontweni bakhululekile besiyakhonza uNkulunkulu. Ma sokuza kwama restrictions ukuthi mina ngiboni kungumbono oqondileyo.
Wasekelwa ngumnumzana Johane Nkomazana wakobulawayo yena othi akaboni leli nyathelo lisebenza ukwehlisa inani lababanjwa bele COVID-19.
Ngubani ozabe kukhangela ukuthi lo muntu vaccinated kumbe hatshi, njalo uzamjikisa yini umuntu esuke khonale ngomthova wabuya esitho uzokhonza usithi hayi awukwazi ukungena.
Unkosikazi Gladys Shoko wasemzini wePhumula South kobulawayo uthi lokhu kuzakwenza iningi libuyele emuva kwezokukhonza.
Lokhu ukuthi abantu abangahlatshwanga bengayi HIV hayi lokho kuzabisela abantu abaningi ekukhulekeni ngoba ukuhlatshwa yikuzikhethela. Abaningi abazayekela ukuhamba eshiyeni nxa bengahlatshwanga kuzabisela abantu abaningi.
Umqondisi kwenye yenhlanganiso yezokholo yeZimbabwe Divine Destiny uBishop Anselmo Magaya uyalisola laye leli nyathelo likahulumende.
This is hypocrisy of the highest order. It should be resisted. We've already been
lokhu yikukhohlisana okwesibanga esiphezulu njalo akumelanga sikwamukele. Thina sisheze singabantu abazinakekelayo ngakho asikudingi ukube sibekela imithetho elikhulu kangaka. Uyazi kuvi nxa abantu bebuzwa ubunandi bokuba semandleni
power even to this extent.
Enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe owenhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, uMnumzana Bekezela Gumbo, uthi akumangalise okwenziwa nguhulumende, kodwa kuza kuba nzima ukukufeza.
Ngaphandle uma engasebenza lamaphasta, kube yiwophasta abayenza abantu ukuthi bengene ichurchi. Lapho kuyabe sokungenye indlela, ungabona uphasta selisiba lohulumende ukungenisa abantu echurchi ngokuthi abahlatshwanga bebahlatshiwe. Yikho lapho abantu abazayo kuzabe nzima ukuthi ivaccine nale ithathwe, ngoba abantu bazabe sebekubona sokusiba spiritual. So siya ngathi kuhambelana nophawu lwesilo olubhalwe bekusambula. Kuyenza ukuthi abantu bengahlatshwa abaningi bazayala ngenxa yokuthi uma kungabe le-alliance kahulumende i-secular, i-religion namaphasta. Amaphasta engahamba lohulumende bekhulume ngento one naleyo, kuzabe kuyabe sokucaca ukuthi ivaccine leyo eZimbabwe isetshenziswa njengophawu lwesilo.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa, abenhlanganiso yenkokheli yamabandla okholo lwesiKristu eyeZimbabwe Heads of Church Denominations, ZHOCD, bebesaphakathi komhlangano wokubonisana ukuthi kuthiweni ngalokho okuchiwo nguhulumende. Uhulumende weZimbabwe uthi uhlela ukuthi abantu abangaba yizigidi ezilichumi, 10 million, bahlatshwe amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19, kumbe abayisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini emizameni yakhe yokuqeda ukumemetheka kwegciwane leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kunjalo nje, lanxa uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 luqhubeka, abanye kobulawayo bakhala ngokubuyiselwa ezindlini bengahlatshwanga ngemva kokutshona endwendweni, ngoba kuthiwa inani labahlatshwa ngelanga liyabe selanele. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Iningi labantu bakobulawayo likhala ngokuthi liyavukela emtholampilo lisiyadinga ukuhlaba ijekiseni COVID-19 vaccine, kodwa abanye babo babuyiselwa emakhaya bengahlatshwanga ngoba inani labantu abayabe bezahlaba selenele. Kulabaningi ababonakale bebuyela emakhaya namhlanje bengahlatshwanga ekilinika yekhansili eDr. Shenan Clinic. Omunye walabo ababuyiselwe emuva ngumnumzana Albert Sibanda, isakhamuzi sakobulawayo. Umqondisi wezempilakahle esibhedlela sempilo usikhwica mfundo solwayo Ngwenya ukhuthaza uzulu ukuba aqhubeke ezivikela ku-COVID-19 ngoba loba uhlabe okupheleleyo i-COVID ilakho ukuhlasela.
Siyananzelela ukuthi uhulumende sethe abantu bengavula amachechi abantu bathandaze nxa bevaccinethiwe. Okwami ukuthi ngilixwayise emahlabezulu ukuthi hayi ubhubhane lolu solubuye kathesi sokulubhubiswana okuthiwa yi-Delta variant. Abantu kumele linanzelele lapho lihamba khona libe lokhu ligqoka ama-face mask lawa awatshiwayo.
Umqondisi wezempilakahle esigabeni sakobulawayo u-Provincial Medical Director uDokotela Welcome Mlilo uthi uhlelo lokuhlaba abantu luqhubeka kakuhle esabelweni sakhe.
Uhlelo lwethu lwe-vaccination luyaqhubeka kuhle. I-vaccine iyatholakala kuwo wonke ama-local council clinics.
Lisiyashona ilanga layizolo ugatsha lukahulumende lwezempilakahle lukhuphe umbiko othi abantu abangamachumi amane lanye 41 babulewe yi-COVID-19, kuthi abaphose bafike amakhulu ayisikhombisa 696 bahlolwe bafunyanwa belegciwane leli. Kobulawayo sekulabantu abaphose bafike inkulungwane ezingamakhulu amabili 178,641 abahlabe ijekiseni lakuqala le-COVID-19, kuthi asebehlabe elesibili sebesedlule inkulungwane ezilikhulu 107,015. Ezweni jikelele asebehlabe ijekiseni lakuqala sebephose bafike izigidi ezimbili 1,933,220, kuthi asebehlabe okwesibili sebesedlula isigidi esisodwa 1,084,392. njalo uhulumende weZimbabwe ukhangelele ukuhlaba abantu abayizigidi ezilichumi kumbe isilinganiso sabangamachumi ayisithupha ekhulwini sikazulu wonke elizweni. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abatsha beZimbabwe namuhla bamanyane labosowabo emazweni womhlaba ekunanzeni usuku lwe-International Youth Day. lonyaka lolusuku lunanzwa phansi kwendikimba ethi Transforming Food Systems, Youth Innovation for Human and Planetary Health. Osakhulayo olwela amalungelo oluntu umnumzana Nyasha kwaZemba utshele uMike Wove weStudio 7 ukuthi lolu suku luqhakathekile kakhulu.
Umbono wami ngokuqhakatheka kwesuku lweInternational Youth Day luqhakatheke kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi ama-youth akhumbulekile njalo ahloniphekile, especially awe-Africa jikelele ngoba kutshengisa ukuthi lathi siyakhunjulwa njalo siyananzwa.
Nyasha, kulumnyaka lolu suku lunanzwa phansi kwendikimba ekhuthaza ukuphatheka kwabasha nxa sesikhangela indaba zobukhokheli kungatsho ezitshiyeneyo ikakhulukazi kwezokulima. Njengomuntu olwela amalungelo abatsha, ukubona njani lokho?
Mina ukubona kwami kathesi elizweni lakithi kwezokulima sisasesikhathini sokuthi abantu kusakhethwa umhlabathi usaphiwa ebantwini, abanye ama-youth awakakhanyelwa, akananzwa in terms of ukunikwa umhlabathi ukuthi hayi sikhanyele ukuthi hayi njengoba sinomhlabathi, umhlabathi kawuphiwe wonke umyouth osezima. Abantu abatsha abakhanyelwa nxa kubuya kwezokulima. So kuleyo ndaba kwezokulima njalo lezikhundla zangikhona elizweni lakithi, abantu abatsha abakakhanyelwa. Sibuye sikhanyele sikhambe elizweni laseRwanda. Abantu baseRwanda kwamanje bengibala nje ubaba umongameli waseRwanda uPaul Kagame ufake unda olethi 23 years old ukuthi abe nguminister of information. Thina elizweni lakithi abantu abatsha asikananzelelwa ezikhundleni kumbe engatsheni ezitshiyetshiyeneyo.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi usebenza gadalala ukuthuthukisa abatsha, ikakhulukazi abakwezokulima. I-Youth Empowerment Bank ikhona ukuze bathole imali, njalo kulenhlelo ezikhona elizweni ezijonge ukupha abatsha amaplazi kanye nenhlabathi ukuze bayenelise ukuqhuba amabhizimusi abo. Ubona njani lokho?
I-Empowerment Bank ibhenki enika abantu imali, but ama-youth akhonakala nje ngokuthi ukuthi abantu kusakhethwa ukuthi ayilo umele ibani nguye kumele aphiwe isikhundla, nguye omele aphiwe imali, kusakhethwa njalo lohlelo lolo lokuthi abantu baphiwe umhlabathi. Abantu bathithi asikama-youth akarecognize njalo abakaphiwa lowo mhlabathi okuthiwa siyawuphiwa umhlabathi lo. Usasekhethwa iland yangikhona le mali ama bank loans. If you go to ama banks now abanika ama youth loans, njalo ama programs abawachoyo lawa nguhulumende wethu uwenzela ngapi?
Gqiba le ngxoxo Nyasha ngokuphosela amazwi akho okugcina enkuthazo kwabasakhulayo.
Ngizagqiba ngokuthi ama youth wonke jikelele, Africa yonke, iZimbabwe yonke, umthwakazi wonke, singalahli themba, asibambane nini njengama youth ngolanga lanamhlanje lo International Youth Day. Silungisise ilizwe lakithi, sibe lenqubekela phambili, sibe nama youth that have purpose, ama youth abambe economy yelizwe, ama youth empower aba lama bank abe lama business. Sizithuthukise nini ilizwe lakithi ke leZimbabwe. Ngilifisela ilanga elihle lanamhlanje le International Youth Day uqhakathekile kuleli lizwe, ilizwe lethu liqhubekele phambili, sibambane siyakhe amabhizimusi amahle.
Umnumzana Nyasha kwaZemba ngosakhulayo olwela amalungelo kaZulu. Ulife Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama, sikhuluma ngomkhuhlane we-COVID-19 kanye lodaba lokwendiswa kwamantombazana. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Baya vota abantu kwele Zambia namhla okuningilana khona obephethe isikhundla sikamongameli umnumzana Edgar Lungu lomnumzana Hakainde Hichilema okubandla elikhulu eliphikisayo. Inkampani yezindaba eReuters ibika ukuba kulabantu abaningi asebevotile kukhetho lolu okukhanya zindala zombili. Kubikwa ukuba abasakhulayo balakho ukudlala indima ebanzi kukhetho lolu ngoba bakhanya bekhuthele lonyaka ewuvoteni kukhetho lolu. ukhange lo ukuthi impumelelo yokhetho lukamongameli sizakuthulela uZulu ngempela viki. Ulungu lohathile mabatshele intatheli izindaba okuba banethemba lokuthi bazanqoba kukhetho lolu edolobheni lelusaka lapho uvithilema avote khona. Kunabantu akade behlabela bezithi bafuna kube lenguquko kwele Zambia. Uhlangothi lukahulumente wakwelemelika olubona ngezokudla imithi lokunye lukhangelwe ukuba luzavumela ukuba kuhlatshwe abanye abantu ijekiseni yesithathu ebizwa ngesilungu ngokuthi yibooster yokuqinisa amasosha omzimba okuvimba igciwane le-COVID-19. Umsakazo we-Voice of America ufika ukuba ama-boosters la azasetshenziswa ngabantu abahlatshwe ijekiseni ye-Pfizer le-Moderna. Laba ngabantu abaphiwa izitho zomzimba zabanye njalo labalezivukuzane. Isibhedlela se-Johns Hopkins University sisanda kwenza uphenyo oluveze ukuba abantu abamukela izitho zomzimba zabanye abazivikeli kahle kugcwane le-COVID-19 nxa behlatshwe amajekiseni amabili awuhlobo lwe-Pfizer le-Moderna. Amalwe cetsha e-Taliban asehluthunele amasotsha kahulumende okwele-Afghanistan idolobho le-Ghazni. Umsakazi we-Voice of America ubika ukuba lokhu kutsho ukuthi amalwe cetsha la asehluthune amadolobho amakhulu alitshumi phakathi kwamatshumi amathathu lane 34 selokhu ibutho leMelika lasuka kulelo lizwe.
Ukuqhutshwa kokhetho lwakwele Zambia namuhla kudlondlobalise umkhankaso wokuthi uhulumende weZimbabwe laye kumele aqhube ukhetho lwama-by-elections kugcwaliswe izikhala edalele ephalamende lakumakhansili. Izigaba ezinengi sezidlulise umnyaka zingelabameli kulandela ukumiswa kwenhlelo zokhetho nguhulumende ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Izikhala ezinengi zivuleke ngemva kokuxotshiswa kwamalunga e-MDC Alliance libandla le-MDCT elikhokhelwa ngomnumzana Douglas Monzora. IMDC Alliance ithi ibandla leZANU-PF alifuni kuqhutshwe ukhetho ngoba likwazi ukuthi lizanqotshwa. Kodwa iZANU-PF ithi ukukhwela kwenani labantu ababanjwa yi-COVID-19 kanye lababhubhayo kuveza sobala ukuthi ukhetho lungenza umumo ube mubi kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule endawonye lomnumzana Edwin Ndlovu owe-MDC Alliance onguye osungula lingxoxo.
Liqiniso khonokho esihlala sikutsho ukuthi iZANU-PF iyesaba ukunqotshwa kukhetho, yikho-ke kuzaba nzima ukuthi-ke ibize ama-by-election. Yebo kambe i-COVID-19 ikhona, kodwa amanye amazweni ayikuphela ngale ndlela ahamba ngakhona ukhetho, ukhetho luyenziwa. EZimbabwe kuphela yikho lapho kungenziwa khona ukhetho, hhayi kusobala-ke kumgceke ukuthi iZANU-PF iyesaba ukhetho. Okwesibili isizathu esingenza ukuthi bangabizi ama-by-election, bafuna ukubonga abantu ababancedisayo ekuzameni ukuthi badidize MDC Alliance ebehlulekayo ke ithimu yabomonzora leyi, ngoba phela anti yazinika-ke ukuba ngo-MP yazinika ukuba ngokhansela engaphathelwanga ngabantu. So besaba ukuthi-ke kungayiwe ekhehlweni bazahle badliwe baphume kawani, yikho bafuna ukubanika-ke ithuba lokuthi babe sephalamenti-ke nge-back door kuze kufike u-2023. So esinye sesizathu-ke esenziwa iZANU-PF enza ukuthi bangabizi-ke ama-by-election, bayesaba ukudliwa yisi siqokoqela lasendawo.
Baba uGawule kuthwale ngamagwala.
Hayi kodwa-ke singakhangelani yezihlobo zami, sikhangeleni kuhle sibili, sibuyele emuva. IZANU-PF vele ayikaze nje iluze ama-by-elections, ayizakilahlekelwe kuma-by-elections. Ngitshela kuma-urban areas lapho ku-MDC ayilokuze khona. kona ya kuti kungabuya ama by-elections wakangiwa njenge plawayo izi zanu pia fiyo tawina ama by-elections kwe saba nicho bati esu kukame hei kuti chipara kumumonzi ima kote alwe mkushani we corona kumele siti nga sisi vitu za tisenza mkuna nzele asu kwe saba nicho izi zanu pia very by-election ya sabi by-election ya iwina kakuli zanu pia lokwana kuti omonzura basa kinagile ngali mina mbona ngali kwa zanu kani kwa wakona omonzura na yona abangi na ya proportional representation abangi na ya vote ya hai abako mwogu abangi na ya proportional representation kukote senate le takuma position zana e women quota so labada watu kabantu kutivele na nakuma kui by election umekupe lani haya kuchinchi lutubasa na wekona so aso wandawa asusa election na wakoni by election na wakoni.
Uyamuzu babu Gawule Ndlovu ukhuluma ngomkhuhlane we COVID-19 ukuthi yiwo ovimba ama by elections.
Umkhuhlane we COVID-19 usuyinyu normal. Asonto nje ezavuka kusasa ichithile ingekho. Isiyinto esiyibona isiba khona kungenzakala ukuqalisa i-40 wave. So kodwa ke sokumele ke kube lobuhlakanipha, kube uhlakanipha obukhulu, kube lobuciko obukhulu ukuthi singasebenza njani around umkhuhlane COVID-19 ngoba asomkhuhlane engawubona kuphela namhlanje. Sebe sibona amanye amazwe ukuthi wona akwenza njani njengoba iZambia isekhethweni sikhuluma kanje. Amanye amazwe enzile ukhetho sikhuluma kanje. Kwenziwa njani ukuthi abantu bavikele roadmap bani ekhona enziwa yibandla lezamphifu khaya lwezokhetho khona kuna roadmap ekhona roadmap eyenziwa yizeki bayithatha bayidabula bayilahlela kathana kazamphifu bathi akumelanga i-announce amadesi ababe le roadmap bathi ukuthi ayikhangele ukuthi ngesikhathi esinjekuzaba nje liyakhona ukho abakwenza kwezinye inhlelo bamembezele kuthange ukuthi hatshi ama-church abantu abavaccinethiwe sebangangena ezenkonzo abenze lokho sebangenza lokho kule roadmap kathi sekulungiselela ukuvula kwezikolo kule roadmap yakhona eyokhetho bavele bathule nje ungavele ukhulume ngokhetho bathi bathi COVID-19 ukhuluma ngokhetho nje COVID-19 yikho-ke hhayi isiziko nje sebezika ngayo COVID-19 kodwa kasonto esikhangelele ukuthi ngavuke iphelele kusasa okuthi ukuthi phela kuzakwana iminyaka elithumi mbe ngamathumi amabili ezayo kungela khetho ngenxa yokuthi kule COVID-19 na
babu Gawule nanso kuthiwa amanye amazwe ayalwenza ukhetho ukungabi lokumemetheka kakhulu kwalomkhuhlane sibona lo Malawi namhlanje sokuyiZambia eZimbabwe kwehlulana.
Ye kodwa phela sivumeni ukuthi lanxa kunjalo izindawo imimango le iyachiyana ingathi thina sihlutshwa nje ukuthi sagelele lonkosi umongo weSouth Africa yosayo kakhulu ngoba lapho kuzalele khona loku kuyinto njalo thina sidlelana kakhulu neSouth Africa lokuhambelana kakhulu neSouth Africa njengoba abantu balithi abanengiwe khona ngayo ngokunjalo thina okwakathesa eZimbabwe umongo wethu kodwa mubi kathi sikhonje sinahlelelwe ngo-LP wethu nobetho wethu South i-COVID yokungena le akumelanga sidelele sithi thina i-COVID kukhona abantu bagula abaningi abantu esibalahlile lapha abalahliwe lapha emaye abatshwelekile lapha ngendaba ye-COVID so kumele zilungiselele sibone ukuthi siyenza njani la ubona isikolo zingakavulwa kuze kube lakathesi wathi mauayikutho ukuthi ngezinye indlela kade siyesabani ukuvula isikolo siyesaba i-COVID siyesaba ukuluzani ngokuthi sivule isikolo izikolo azivulwanga izikolo ziloku zivaliwe so ngumumo we-COVID wonke nalowo.
Babu Ndlovu pho selokugcina ngamafitshane.
Yesithi thina akube ne-roadmap akube lokulungiselela okukhona ku-obasa siyakwazi ukuthi by-election ingamenyezelwa namhlanje izasathina ezimbili mbe ezintathu ezizayo ukuze ingakayenzakali akube yinto ecacayo nje kube ne-roadmap kukhanye kangadlalelwa efihlwa-ke esikhwameni amakhasi umpaka kawube segcekeni wonke umuntu awubone yinto esiyithoyo leyo.
Akuyiphethe babu Gawule.
Hawu umpaka usegcekeni Ndlovu wena okwakho ungasitshela khona kuphela ukuthi ucela kwikhasi yilidi kuphela usikuthayiseke ngoba i-by-election vela hayi i-by-election iZanu PF iyaphakamisa nje.
Umnumzana Belief Gawule lilunga leZanu PF ubexoxa endawonye lelunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu. Abatshayeli bamakhombi asebenza ephansi kwenkampani yeZubkhoba bikwa bebuyelile emsebenzini namuhla ngemva kokutshengisela kwabo kobulawayo isolo. Besithi uhulumende kakababhadali iholo lenyanga ezimbalwa ezedluleyo. Abanye abatshayeli batshele iphephandaba lebulenjini elesayithi ukuthi umqhatshi wabo ubazise namuhla ukuthi ingxenye yemiholo yabo ibisisemabhanga njalo bazayibona ngesikhatshana esilandelayo. Ezinye izakhamisi zitshelele umsakazo ukuthi akucaci ukuthi ngempela abatshayeli laba babuyelile ngokupheleleyo emsebenzini. Asenelisanga ukukhuluma lenkampani yeZubco ngalolu daba. Usandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU ngentshonalanga kwelizwe njalo ekhokhela ibulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Wele uthi umthetho owusayo elizwe oweleba Act chapter 2801 uyachaza ukuthi nxa umuntu echathwe isisebenzi kufanele ahole ngelanga elinikiweyo ngenyanga ngenyanga. Kodwa lapha siyananzela isizwa kuthiwa ngale kwezubukhosi kulezi sebenzi eseziqeda inyanga khosi ezintathu zingathola amaholo aso. So ngokunjalo sizwa izisebenzi gcine sezifaka amajogo phansi. Lokho kusegcekeni ukuthi inkampani yeZubco enale eyiparasetal kahulumende ilokudelela izisebenzi ngoba umthetho awufanelanga ubavumele bakwenze khonokho. Ngokunjalo ke kusho ukuthi engxenye sikhumbu zohulumende ekhambane ngeZubco ukuthi kufanele bakwazi abantu abasebenzelayo asozigcili izisebenzi ezilemayo kufanele ziyithole ziyesele iboni zabo zibhadala amarenti zithenge lokuhle. Kho nxa sebesetshenziswa bengaholi kuyabe kusitshona. So ke lokuthi kuthiwa banike imali afu ukuthi babuyele emsebenzini siyakuzwa kodwa bevele khonokho akuncedisi ngoba bayephule ukuthetho. So kufanele ukuthi babe ngeqiniso ukuthi izisebenzi zibuye emsebenzini every day ngokunjalo azirholise iholo lazo ngesikhathi kuzenza ukuthi kabe lokuxhoza yalokho kukhona. Yikho okusifanela iproblem yokuthi izisebenzi asaplani kakuhle lemuli zabo lamabhajethi abasaplani ngoba bakwazi baholani. So kwenziwe izisebenzi kuqondile ukuthi bajengisele ikhampani leZubco bajengisele uhulumende ukuthi loko indlela abayenzayo bayephula umthetho njalo izisebenzi zikuthakazeleli khonokho.
Lona vele uhlelo lolu olweZubco luyasebenza yini kumbe ngabe uhlupho lolu lunganqeni nxa kuyikuthi baqhubeka besebenzisa imota zabo ezingekho ngaphansi kweZubco?
Okuyisizwe ukuthi sesikubalise kaningi sibalise ukuthi khona okwenziwa iZubco ukuthi ithathe ukuthiwa yimonopoli ukuthi bathi bona sebefisa ukuthi abantu ngokuthwala bathwale imota zaboZubco kuphela kodwa lezo mota bengelaso. Sebelanda abantu abale mota zabo lamabhasi abo lamakhomba abo asebenza siya kwezindawo sebethatha besaya ikhampani yeZubco beqeda bengaholisa abantu vele kuyindlela engahle indlela engahlambulukanga naleyo. UZubco wawufanele nxa eyikhampani ezimiseleyo ukuthi isebenze kuhle labantu wawufanele ikhalidinga izimoto ezeneleyo ingakwenza lokho ebisiba lohlelo lokuthi hayi abantu sebeyagadanga kodwa njalo vele imonopoli yinto engafanelanga abayenze khona ukuthi bethi bebodwa abavumele ezinye imota sebekhulumane bavumele ezinye imota zazosebenze ngoba icompetition yiyo indlela yokusebenza ukuthi umuntu azikhethele umrama hayi imota ibozo siba lolu hlupho kanti eziphezu kwalokuthi izisebenzi sezistrikile izolo bekunzima futhi laba bedorobheni izakhamizi zithole nzima ukuhamba ngoba imota zingekho kodwa ngabe bevumele ube lamanye ama-players ku-transport industry sasilakujobambaye wawugupto si-transit ngalolu hlupha lukho so khona ukuthi vele bathatha imota ezingasoza abazize zabo kuyinto embe kalungama.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngomgcini sihlalo weZCTU ngentshonalanga yelizwe. Ukhokhela njalo inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz kushortwave.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Abanye abezinkonzo bathi liyabandlulula inyathelo likahulumente elokuthi labo asebehlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili yibo kuphela asebengavula amasonto bakhonze mathupha. abatsha beZimbabwe bamanyane labo soka boemazweni omhlaba ekunanzeni usuku lweInternational Youth Day. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungami Lenkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.